sendaba ku VOA indebele.
Ndivuka njani mtshaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zimashumi mabili kuLwezi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla ababona ngezomkhathi bathi kulezulu eliza kuna ngolaka kuqala lamhlanje, ngakho bathi kumele abantu baqaphele.
Izano PF le-ANC bekule budlelwano obukhulu obungeke uthole umuntu we-ANC esithi yena hayi kutho ukuthi izano ingane iyaphambanisa, ingane yenza okungaphumeleli kahle.
Ibandla le-MDC lithi lizaqinisa imizamo yalo yokucela ele-South Africa ukuthi lingenele kudaba lweZimbabwe libe ngumlamlankunzi.
Ayisiyo phela esingathi i-root problem, esingathi yikho kubangela udubo esilalo. So asiboni ke ukuprinta ke imali kuyiyo i-solution.
Inhlanganiso ye-ZCTU ithi imali entsha kayisoze iqede udubo lokutshabalala komnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezomkhathi eZimbabwe olwe-Meteorological Service Department soluxwayise uzulu ukuthi aqaphele izulu elinengi eliza kuna ngolaka kuqala lamhlanje kuze kuyefika ngolwesihlanu. Lolu gatsha luthi izulu leli lilezavunguzane lombane kanye lesiqhotho, njalo lizachitheka endaweni ezifana leMaswingo, eManikaland, eMidlands kanye laseMathebeleland South. Luthi izulu leli lizawisa izihlahla lidale lomonakalo omkhulu kwezinye indawo. Ngokunjalo luxwayisa abantu ukuthi balimuke njalo bahlale ezindlini nxa lisina. Abatshayeli bezimota labo bayaxwayiswa ukuthi bengachaphi imifula nxa igcwele. Izulu elifanayo libulale abafundi abahlanu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kunsukwana ezedluleyo. Abanye babafundi laba batshaywe ngumbane. Ibandla le-MDC lithi lizaqinisa imizamo yokucela uhulumende wakwele South Africa ukuthi abe ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe ukuze kulungisiswe ukudonselana okukhona phakathi kwaleli bandla le-ZANU-PF lokunye okuhluphayo elizweni. Umbiko lo ulandela amazwi kamphathintambo obona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe, unkosikazi Naledi Pandor, awukuthi ukuze umnotho weZimbabwe uvuke kumele kulungiswe ezombusazwe kuqala ngoba kuyizo eziwuphazamisayo. Wengeze wathi ilizwe lakhe lizimisele ukuphathisa kulokhu. Unkosikazi Pandor wethule amazwi la ePretoria kuthange emhlanganweni oqhutshwe lugatsha lwakhe ngenjongo yokuhlaziya okuhluphayo eZimbabwe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa.
Abadala bande ukuchayinja befihlumphini njalo abandanga ukuthi bathi bhadla. Esikwaziyo ukuthi iZANU-PF le-ANC bekule budlelwano obukhulu obungeke uthole umuntu we-ANC esithi yena hayi kutho ukuthi izano ingane iyaphambanisa, ingane yenza okungaphumeleli kahle. Ungambona sesitsho njalo umuntu omdala uyabe ikakhulu engo-ANC ekhuluma ngezano, uyabe kubona ukuthi izano sokumele ukuthi ingane kufanele ikizwe kwamakhwapha kwele MDC uPresident Nelson Chamisa uqhubeke lokhu ebambe lenelo ilizwi elilodwa lokuthi ukukhulumisana uqhakathekile njalo kufanele kube khona umuntu othembakalayo ongancedisa lapho nxa ukukhulumiswana. Siyakwazi ukuthi uPresident Thabo Mbeki wathi uqondile lokho uPresident Zuma wavumelana lakho, njalo siyazi ukuthi uhulumende kaPresident Cyril Ramaphosa uyavumelana lakho lokho ukuthi kukhanya kuyinto enhle njalo ebukekayo ukuthi kube lo muntu ozimeleyo njalo othembakalayo ongancedisa nxa kuyikuthi izalo ingavuma ukuza etafuleni ukuzoxoxisana ngodaba lokubuswa kwelizwe.
Kachongo Bhadla, njalo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwebandla le-MDC lele ZANU PF, ukhulume nje ingani utsho amabandla wonke akwezombusaso?
Ye, kathi phela dadewethu angithi uyazi ukuthi umnumzana uMnangagwa ulo mhlangano wakhe lo awuthi Pollard awuthi wona ke ulamabandla wonke. Nxa kuyikuthi South Africa ivumelana lakho lokhu ukuthi kule Pollard njalo iPollard igoqela bonke abantu abaqhakathekileyo, angithi ngabe South Africa kayikhulumi phela ukuthi kuswelakala ukukhulumisana. Nxa isithi kuswelakala ukukhulumisana, siyazi ukuthi iy'nkulumo eziqondileyo njalo ezinosindo eziswelakalayo ngeziphakathi kuka President Nelson Chamisa owatshontshela ukhetho lo President weZANU PF uMnumzana Mnangagwa onguye owabaleka lokhetho encediswa yi-court lamasosha.
Kuyukuthi lingathola ithuba lokukhulumisana iSouth Africa ingumlamlankunzi, liyabe liyakhuluma ngakhona ukuthi ukhetho lwantshontshwa yini kumbe ngokokuthi kwenziweni phambili kokulungisa umnotho welizwe, libona ingani leSouth Africa mbele sadakhe lingabuyela futhi kudaba lokhetho lona solwadlula imithethwanda?
Kufanele sinanzelele ukuthi ingxoxo yokuthi udaba lokhetho solwadlula, ingxoxo yokuthi hayi bo sokufanele sikhangele phambili, ingxoxo eswela ukuzwisisa ukuthi ngathi okuhlupha ezomkhonomi yini. Umkhonomi uhlutshwa yinto eyi-1, into ekhona ngeyokuthi umkhonomi waqhubekela phambili nxa kulo hulumende okhanya engakhethwanga ngabantu. Uhulumende kufanele abe ngohulumende ohlonipha umthetho, ogoqela kumbe okuqala ngomthetho wozokhetho. Nxa uhulumende engahlonipha umthetho, osomabhizinisi labanye abasuka amanye amazwe bayesaba ukuzela izweni elinjengalenelo besithi abantu laba bangahloniphi le mthetho yabo yokuthi kathi umuntu ukhethwa njalo ukuthi abusele izwe, ungafika lapho le mali yakho bayakwanisa ukuhluthumela babaleke layo. Yilo lolu dube esilalo. Yikho esizama ukuthi sikutsho nsuku zonke ukuthi uPresident Nelson Chamisa lanxa sokuthiwa kutheni ngekapho ngusukuma ayehlala eceleni kukamnumzana Mnangagwa kwathi kasixoxisane, ngoba kwenza ukuthi naye angasakholweka ebantwini abangaphandle ukuthi uyalandela umthetho kumbe uyalandela okuthiwa yi-principle ukuthi kule ndlela into ofanele zenziwe ngayo.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi imali entsha eqale ukusebenza ngeviki ephelileyo kayisoze ilethe inguquko kwezokuvuselela umnotho. Unobhala jikelele walinhlanganiso uMnumzana Japhet Moyo uthi ngaphandle kokuthi kusungulwe imisebenzi njalo kuvuselelwe amankampani, umnotho welizwe uzaqhubeka utshabalala.
Indaba esinayo eZimbabwe asingazwa ke sithi silodubo lwemali kangako nje. Loba nje abantu bayalinda emabhenki baswela izimali zayo. Kodwa kayisiyo phela esingathi i-root problem, esingathi yikho kubangela udubo esilalo. So asiboni ke ukuprinta ke imali kuyiyo i-solution ukuthi inkinga kade silayo ke ekuswelakala kwemali ke isizaphela. ngoba phela imali kufanele izelele kulokhu esesikuphendlayo thina. Singaba izinto esizimanufacturayo, esizithengisayo, kungaba phakathi kwelizwe kumbe esizithengisayo ngaphandle kwelizwe, kumbe kungaba ngama-services esiwanikayo. Nxa kungala ma-activities kumbe kungelanto eyenzakalayo kumakampani kumbe kuma-industries, abantu bengasebenzi ngokuthi nje batshona behlezi, akulamagesi, akulamanzi. Asiboni ke ukuphrinta imali entsha kuyiyo ke i-solution ke esizavala udubo esilalo. Sibona nje ukuthi i-market yiyo e-distorted, yiyo embi, loba ungaletha ungaphrinta imali kusasa. Esesiza kubona ukuthi ingxenye ama-products ke akade khona ema-shelf angaqala nje ukuswelakala ngendaba yokuthi phela sesiyengezelela ke imali esizagijimisa ama-products angekhoyo.
Ngamanye amazwi lethe kakula nguquko libona ilethwa imali entsha le.
Ngamanye amazwi sitsho ukuthi udubo lwethu ke asilo olungaqedwa yikuprinta imali eningi. Sibona engathiwa khona nge ingxenye esesiza kwengezelela ke esithi ngokwesilungu inflation. So sesizabona ke intengo yama-services kumbe intengo yama-products ikhuphuka. Nxa uhulumende ezabandezela ke intengo ukuthi ingakhuphuki, sizabona ngokuswelakala ke kwama-services kumbe ukuswelakala kwama-products. So ukuprinta kwemali lenyu entsha leyi kayisiyo solution asikukhangelela ukuthi udubo lwethu luzaphela.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele weZCTU. Ngokutholakala kolwela amalungelo oluntu, umnumzana Josephat Mzaca Ngulube elecala lokuthisa izimoto zesiphathamandla seZANU PF ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kobulawayo sokuthiye abanye ababelaye ngalolo suku betanile, njalo besithe bazimhlophe ukuthi uNgulube umsulwa. Ngesikhathi kuthethwa leli cala, uNgulube wethulela umthethwandaba ubufakazi bokuthi wayesemfeni ngesikhathi kutshiswa izimota lezi elokitshini lesizinda, kodwa umantshi wathi lanxa ele video emveza esemfeni wayengeke amgeze ngoba kwakungela bufakazi bokuthi wayengaphi lokuthi wenzani engakayi emngcwabeni. Umantshi uzakwethula isigwebo sakhe ngolwesihlanu. Omunye othi uNgulube umsulwa ngumnumzana Oweni Mothobi Moyo ongumlobi.
Ukugwetshwa kukaMzaca okuyenzakalayo lapho ukuthi indaba elokhu eyihlupha indaba kaJanuwari khonale ngesikhathi sama-protest lawa ayesenzeka. Ngesizathu sokubana abantu abatshisa imota yangaphi yeZANU PF. So kungcono ukuthi kwathisa imota yeZANU PF icala leli selimore political rather than ukuthi kudinga ijustice. Yikho lapho osinanzelela khona ukuthi icala kusukela ngoJanuwari khona le lokhu lithethwa lithethwa i-court case nale ekhathethe enkantolo belokhu beyidlulisela phambili, okuveza ukubana abantu laba bakwenzayo nje kuphela bona ukubana kanjani bathwalise nzima umfowethu bangani bayamsuda ngesizathu sokubana yena ube ngumuntu vele ibulawayo South ebesimkhangele njengomuntu ongaba ngumthungameli wabo elakusasa.
Kodwa yena icala okuthiwa walenza uyalilandula yini?
Yes, yena icala okuthiwa walenza uyalilandula. Icala okuthiwa walenza alenzanga mpela lapha bathi lenzakala khona lelo cala. Ngangilaye mina esifeni esizinda. I can testify ngingafakazi ukuthi undoda lowo ngangilaye mina esifeni esizinda ngesikhathi lesithi kuyenzakala lelo cala.
Manje akhona yini amanyathelo azathatha ukuthi umthethwandaba uhluzisise katsha lolu daba okuthiwa yi-appeal lokungesilungu?
umthethwandaba lokhe bedlulisela phambili ukuthi udaba lolu luthethwe luphele ukucaca ukuthi kufuneka i-appeal noma kanjani. Lo muntu singathi kakagwetshwa badlulisele ngolwesihlanu ukuthi babe lokhe bekhuluma ngesizathu sokuthi lokhe bebebala iziga likhalayo lokhana ukuthi akulafikeli yokuthi bathathe from Kami balethe ngapha e-Trade Gold balethe ngapha duzane e-Ebnawayo. So izinto azihlelekanga ngaleyo ndlela. Yikho lapho obona khona ukubana udaba lenkantolo i-judiciary system it is serving the interest of the elite politicians.
Umnumzana Owen Mothobi Moyo ngumlobi njalo ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sele kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulomfanyana oleminyaka elithumi lasithupha obotshiweyo kobulawayo ngemva kokugwaza umkhula wakhe ngengqamo esithi akamhlawulanga umthelo wokumvikela kwezinye izigebengu elokitshini abahlala kulo. Iphephandaba leHerald lona lithi ukuthoniswa kwecala lenkohlakalo eletheswa owake waba ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana David Parire Nyatwa kuzaqala mhla zimbili ngenyanga ezayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani Mahlabe Zulu nabalandeli labalaleli beStudio 7 lezisebenzi zakhona. Mina ngikubona kwami izano inkinga yokuthi iziphathele mathupi phethe ngezandla wonke umsebenzi. Ikuyibona ingakhubeka ivele ichaye phansi ngekhanda. Ikuyakhubeka ichaye phansi ngekhanda. Izano yaba ngathi ubuhwaba or ibugomu. Ongangokuthi ngabe lelani lizwe li-open beyenza into lana kuthiwa ngama-tender. There's some people kunabantu aba-rich guys. Kunabantu aba-rich abangakwazi ukusakhela umgwaqo. Ongangokuthi for example umgwaqo wasebedbusa la e-Bedbridge kuyafika eBulawayo. Kukhona umuntu ongakwazi ukusakhela wona eyofika ubane wakhe kube yimbe i-freeway kube big road in the world. And then i-government ibisiyenza kanjeni lowa mgwaqo ibisiwurenta. Ongawuthi imoto eziyabhadala lo 3 rand ukudlula ku-toll gate or 4 rand ukudlula ku-toll gate. Izani inkinga yaziphathela yonke into anti yabona kuzisa yakhubeka yalala phansi ngenyeziso. Kunabantu kuyekhona iy'nkampani ezingasiphathela uzisa lwa khona iy'nkampani ezi-rich ezingasiphathela uzisa ezizasitshela ukuthi guys okay Zimbabwe so liphehlela ugesi wonke ozakhanyisa ubusuku nemini thina sifuna this amount i-government nayo takes a reasonable amount into ezifana nalezi.
Salbonani, salbonani, lonke baka Studio 7, abantu bonke abalalela Studio 7. Okhulumayo ngumkhokheli Moyo, elana ngase Centurion, South Africa. Ngiyezwa izindaba mazibalwa lana kukhulunywa ke ngendaba zokuthi sokuna movement le ibizwa kuthiwa nguTyson whatever le. UTyson lo waye lokhu edonsa abantu baseMashonaland kungela Tyson obuyezosimela thina ngapha eMathebeleland. Cause into enza ngisho kanjalo ukuhluleka okuningi kwesukutholiswe inkokheli yaseMashonaland asukuthi ngiyabandlulula. Ukuze ilizwe liphumelele lisiya phambili bengicabanga ukuthi uTyson lo movement kabuye futhi abuye azokhulumela nabo Jonathan Moyo. Akhulumele uJonathan Moyo amlwele naye abuye maybe azophatha leli lizwe. Sibone ukuthi labantu baseMathebeleland bake bafike embusweni bahluleka. Ningakhulumeli nje kuphela abantu baseMathebeleland bodwa kumbe kodwa abasethindebeleni. Sile mhlobo eminingi kweleZimbabwe, imhlobo eminingi kakhulu kodwa eMathebeleland angicabanga ukuthi singamswela umuntu ongasimela from eMathebeleland South neMathebeleland North lasebulawayo metropolitan. Ambona ukuthi singaswela khona laphana abantu abangamela iMathebeleland. Unkomokazi angatsho ukuthi kuphathe khona ngale kuphela. Unkomo njana wayezophatha ephatha ilizwe lonke kumbe atshiyele umgabe batshintshisana. Kubuye omunye. Yiko kuzoyenza ukuthi kubonakale ukuthi ilizwe liyahamba liyaphambili. Ngiyabonga.
Sanibonani kuStudio 7 ngikhuluma loFanuel Ncube seBhinga. Ngikhuluma indaba leyi bakithi yokubusa kukamgabe lomnangagwa. Imbuso yabo bonke laba bantu bayafanana. Yebo singabe sajabula sibili kumsusa umgabe ngoba sasingakwazi ukungazi kufana nokufa. Ngoba sasuka sakhangela ukuhlupheka esasiphakathi kwakho. Sacabanga ukuthi uma ngasuka umgabe izinto zizotshintsha. Kathesi mina njengami sembonile ukuthi sibili uqiniso umgabe wayengasuye owayebangela lobu bunzima eyedwa. Then into esuka ibe buhlungu kithi ngeyokuthi sagijima sathaba sisusa umgabe. Sakhohlwa ukuthi kathi vele umgabe besebenza labo bani. Sakhohlwa ukuthi umgabe usebenze labona laba isikhathi eside esebenza labo. So yikho libona namhlanje sihlupheka kangaka. Umuntu lo vele yena ngomunye wayefanele asuswe lamasotsha ababegombolozela umgabe basenza inkohlakalo. Ngomunye wabo owayefanele asuswe. So namhlanje siyadubeka ngenxa yakhe lo baba. So angazi bazali ukuthi kuyini esingakwenza kahle ngoba vele lapha kusele enye iplan esingayenza. So sisebunzimeni ngalo umuntu umnangagwa uyehluleka sibili kuyehluleka totally. Nansi imali iphuma izolo but igcwele phandle ezitaradeni.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi abezomvikela kwele Iran sebebulele abantu abalikhulu lasithupha phakathi kwamalanga amahlanu edluleyo ngesikhathi betshengisela esitaladeni besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Umthethwandaba wakwele DRC izolo wethese umkhokeli wabahlamuki uFrederick Masudi Alumasi isigwebo sokupika impilo yakhe yonke ngemva kokumthola elecala elamacala agoqela awokudlwengula besifazana abedlula ikhulu. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuphenywa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuyaqhubeka namuhla. UTrump wetheswa amacala enkohlakalo ngemva kokuvimba imali ephiwa eUkraine yiMelika. Sithi kumele umongameli walelo lizwe aqale aphenye amacala okungethembeki. UTrump athi ayesenziwa ngoncintisa kukhetho lukamongameli weMelika umnumzana Joe Biden, yena olilunga lebandla eliphikisayo elamaDemocrats. Abaphe ubufakazi izolo bathe okwenziwa nguTrump lokhu yinto engalunganga abangavumelani layo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Mqondobazi Magonya.
nxa sikhangele indlela okukhutshwa ngayo ukuchwayisisa lokucubungula lokho kwenziwa indaba kamnumzana uTrump, kusobala nkomo ukuthi icala likhona. Njalo bona labo abantu abayibona abaphumayo sebenika ubufakazi bokuthi umnumzana uTrump wafona sibili efonela upresident weUkraine ekhuluma ngokuthi ufuna bemenzela ifavor yokuthi bezama ukuthi bevule amacala okuchwayisisa umnumzana uBiden. Abantu laba abakuvumayo lokho ukhangele undoda yenalo ongiyoqala ophumela namhlanje uthiwa kuVining ekhuluma ngayo indaba yakhona enika ubufakazi onguye ke owaqalisa indaba ukuthi ayiveze. Umnumzana uTrump uyamphika uthi kamazi. Ukhangele njalo nomama umama lo onguyophumileyo osebenza ehofisini kaVice President uMike Pence. Umama layo uTrump uyamphika uthi umama lo vele kamazi. Kodwa bobabili ubufakazi ababuphayo kusobala ukuthi hayi umnumzana uTrump akusasoza tshwala. Kodwa ke inkinga ke ilapha mfokankomo. Kumele ukuthi sikunanzelele ukuthi iCongress yeAmerica sikhangele idlu yangaphansi elemajority yamademocrats. Lubana kuthiwa yiyo eyenza isinqumo sokugcina ukuthi umnumzana uTrump efinyelele kuqala elingamenqabela ukuthi kuqhubeke engupresident weAmerica. Hayi ngasikhuluma sazi ukuthi hhayi akusansuku zatshwala sibili selidumele emasumpeni kumnumzana uTrump. Kodwa inkinga ekhona yikuthi indlu yeCongress yaphezulu iSenate ekhontrola ngama-Republicans engibona kuzakwenzeka ekugcineni ukuthi bazavuma ukuthi icala likhona, kodwa bethi hayi lincane kakhulu ukuthi lingaze lidala ukuthi umuntu ethulwe esihlalweni sokuba ngupresident.
Nxa engasasuswanga embusweni iCongress, ubona abantu bemvotela yini kukhetho lomnyaka ozayo, kumbe ubona bekhwitshiza bemtholela khonapho bemsusa embusweni?
Okukhona okusobala sisiya phambili ngokhetho loluzayo yikuthi ukumvotela abantu bazamvotela uTrump ngoba bona ngokwabo abantu abavele bengumgogodla kaTrump ngabantu iningi labo zinswelaboya, ngabantu bobandlululo, iningi labo ngabantu abakhangelela phansi eminye imihlobo. Bangengi abantu bona kwe-America ngakuthiwa ama-Democrats bayathola i-candidate umuntu ongabamela, bethole umuntu olomkanjo, umuntu olesithunzi, bethole umuntu ophiweyo nje ebukhokhelweni. Hayi, ngibona mina sengathi uTrump lokuzamphelela. Njalo kukhona ukuthi ama-Republicans bengatshintsha ingqondo bedinga omunye umuntu ongabamela ngaphambi kukaTrump.
Umnumzana Mqondo obanzi Magonya ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane. sigqibela uhlelo ngengoma emnandi ethi Drums of Matopoza. Silusizi ababukeleyo kuFacebook lamhlanje, isikhathi kasivumi ukuba nasi bale izincwadi zenu. Siyakehlukane sikhangele ebezihamba phambili. Ababona ngezomkhathi bathi kulezulu elizakuna ngolaka kuqala lamhlanje, ngakho bathi kumele abantu baqaphele. Ibandla leMDC lithi lizaqinisa imizamo yalo yokucela eleSouth Africa ukuthi lingenele kudaba lweZimbabwe libe ngumlamlankunzi. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke ngesikhathi esifanayo kuze kuseni kusasa. Olivalelisayo, Muntungamilinkomo.